Inkonzo yeCity Presbyterian Church kobulawayo ibigcwele abantu ababhalisele ukuvota lapho abaxoxisane labo sikomithi beZimbabwe Electoral Commission ngezokhetho. Izakhamizi zincome iZEC ngokuqoqa uluhlu lwe-voters roll lanxa nje beyisole ngokuhlela amalanga amalutshwane okuhlola uluhlu lolu. Ukhomishina Faith Sebata uthe wonke amabandla azaphiwa i-voters roll kanye labancintisayo abazaphumelela ukubhalisa emthethwandaba we-nomination court. Wengeze wathi uZulu ulakho ukuluthenga lolu luhlu.
Abamabandla bazazuza ama-copies, ama-electronic copies ayabe ku-CD eseformatted to be available to political parties for free.
Omunye obesemhlanganweni lo nkosazana Priska Dube oligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Okuhle ngayo i-amendment day yikuthi iletha izinto ezinja ezingu-9 and we have to be very happy about this as Zimbabweans. You find ukuthi number one, mina I say I'm a woman, I'll start with one thing etshintshileyo which I'm very happy about. There's going to be gender mainstreaming in all electoral processes. Iindingeko zabomama labobaba zikhangele ngelihlo lobulili zizafakwa nxa zikhangele iintelo zenali.
Bakhona abanye abasole iZEC besithi kabathembi ukuthi izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umnumzana Gwabalanda Mathe ngomunye wabo.
Kungani bengatsho ukuthi ama-ballot papers aphrintwa ngubani? Ukuthi iZEC iyangenela yini indaba zama-primary elections nxa kuthe mina lo mngane wami sagwenxani singancediswa yini iZEC kumbe iZSNI?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Doris Ntombizodwa Hlabangani utshayele iZEC ihlombe esithi ikhanya iqhuba kuhle umsebenzi.
Bengicela ukuthi ngitshayele abeZEC ihlombe loba ngibatshayela hafunyana. Ngiyalibonga ZEC, liyiZEC etshiyeneyo lesiyaziyo. But isicelo sami yikuthi njengoba abanye phambili kwenu khona ngakho labo balinika lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, lisikorekthele khona lokhu. We don't want to dwell in the past ngani vethu. Sifuna ukuthi sisebenze lani sisuka namhlanje lapha esikhona khona lani.
Ukhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila luzakwenziwa mhla ka 13 Ntulikazi. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.